Abantu abaningi balesi sabelo bathi laloba belokhu belokufuthelana ngodaba lombhuqazo wekugrawundi olwaqhutshwa ngesikhathi umgaba engumongameli welizwe abayi kubamba isikhwili ngalokhu. Umnumzana Gabriel Moisa Khamuse Mawane uthi umgaba bengumuntu olochuku kodwa kungenani lalokhu ufisa ukuthi alale ngoxolo.
Mdala wethu usichiyile. Njengoba esichiyile nje umdala kulanto esingayitsho, hhawu uhambile umgabe, kodwa-ke uchiye into sezibonakile kulalokhu vele kwakuyikho khona. Noma nje laye wayevele esihlukuluzile wasiphathela legugrawundi wabuya wasivocavoca, hhayi akusenani, sithi kalale ngokuthula.
Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi eNsindi yena uthi umgabe liqhawe elikhulu okumele lihlonitshwe ngoba ithiye uZulu selomhlabathi.
Mina mbona angazani silahlekelwe because nguye ufounder engweliqhawe elikhulu elalelelo inkululeko kuleli lizwe leZimbabwe. Abe wayenza umsebenzi omkhulu ethathatha umhlabathi lokuthi abantu babe namandla okuzibusa.
Umnumzana Thande Kozinti Mkandla owake waba ngumeya weGwanda yena uthi umgaba waqala ebusa kuhle wasuka wazigqaza ngowakhe lapho esehlasela uZulu eMandebeleni. Ngalokhu uthi balutshwane abakhala ezimathonsi ngokuthana kwakhe.
Balutshwane sibili abakhala izinyembezi bechiphiza ngalo undoda ikakhulu kulo umhlubu lo ongapho abalomona abantu bafa iminwe yakhomba yena, umkhono wafa iminwe yakhomba yena, abantu babandlulana ngemihlobo iminwe yakhomba yena. Uwedlula kwakhe emhlabeni, yebo kubuhlungu ukudlula komuntu emhlabeni, kodwa izenzo zakhe umgabe azange zibe zinhle. Sisenkingeni enkathazweni ngombono wami ngenxa yezenzo zakhe.
Unkosikazi Juliet Nkiwani yena uthi laloba umgabe belamaphutha amaningi bakhala lemuli yakhe ngalesi sikhathi.
Ukufa akukaze kubongelwe, siyayikhalela sibili imuli yakomgabe. Siyamkhalela uGrace labantwana sebesele egcikeni. Nxa sikhangela njalo lokho okuphumayo ukuthi kuthiwa athe angayi e-Heroes Acre, sekungani wayesenza abanye abantu izithutha nxa wayesiyabafaka e-Heroes Acre. Umgabe kahambe i-Heroes Acre, i-Heroes Acre ngiyomfaneleyo.
Isidumbu sikamgabe sikhangelelwe ukufika kuleli kumalanga alandelayo sisuka kwele Singapore lapho abhubhele khona. Uthiye umkakhe uGrace labantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisematshawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.